Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 22 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wethula uhlelo olutsha oluqondane lokulwisana le-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugantsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2689 belomkhuhlane lo. Inani lasebefile likhwelela yaku 4819 kuthi abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amahlanu 48202. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8980. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyagalombili 7953. Ele Zimbabwe linanza ikhefu le-Unity Day namuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi ukuze kuqedwe ukufuthelana okulokhe kukhona elizweni. Usuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-1987 kulapho uMnumzana Robert Mugabe owayekhokela ibandla lezanu njalo engumongameli welizwe asayinelana khona isivumelwano se-Unity Accord lomholi wezaphu uMnumzana Joshua Mqabuko Nkomo baqeda ukubulawa mahlayana kwabantu yilumbhuqazwe eMathebeleland laseMidlands. Ibutho likaMgabe le-5th Brigade labulala inkulungwane zabantu ezingamatshumi amabili 20,000 iningi kungabantu makhasa. Kumbiko wakhe oqondane laleli langa owethulwe yihofisi yakhe enkundleni yeTwitter uMnangagwa uthe uhulumende wakhe usebenza lamaqembu achiyeneyo agoqela izinduna ukuze lulungiswe udaba lolu njalo kuqedwe ukufuthelana okulokhe kusebantwini abahlukuluzwayo kanye lalabo ababulawelwa izihlobo labangane. UMnangagwa lomsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga ngabanye babantu abetheswa umlando wokuphatheka kugugurawundi. Abebandla lezaphu bathi usuku lwanamuhla lubazisa ubuhlungu obukhulu ngokubulawa mahlayana kwabantu okwenzakalayo. Bathi abayikholwa njalo imizamo kaMnangagwa yokulungisa lolu daba. Sixoxele sikhulumeli sezaphu uMnumzana Msongelwa Ndlovu.
Alikho ilanga elithiwa Unity Day phakathi kwezanu lezaphu ngoba lelo langa kumephu lakukhalenda ngo-2009 lapho izaphu eyaphuma ku-unity eyasayinwa ngo-1987. So alisekho lelo langa asilinaki thina kodwa ke sizathanda ukuthi abantu bananzelele ukuthi mhlaka 22 December 1987 kwaba lilanga lapho esakhona ukumisa khona umbhuqazwe ukuqeda impi ekahulumende labantu abakithi ababengagadlanga ebizwa nge-Gugground.
Udaba lwegugrawundi lolu uhulumende uthi uphakathi kokululungisisa, likubona njani lokho?
Thina njengezaphu siyakutsho njalo siyakuphinda ukuthi kulomahluko phakathi komthakathi lenyanga, omunye uyelapha omunye ungumbulali. Umthakathi ngeke elaphe umuntu ogulayo, ngakho ke sithi labo ababephethe amandla ngesikhathi segugrawundi yibo abaphethe amandla khathesi, and yibo njalo abathi khona bamatasa bezama ukulungisa lolu daba. Akukenzeki anywhere in the world ukuthi lo onguye owenza icala abe nguye ofuna ukuqhuba udaba lokulungisisa icala lakhe. Ngakho ke sithi thina lawo ngamandlwana, ngamandlwana aphindiweyo ukuthi labo abangathiwa ngesilungu ngama-perpetrator bathi bafuna ukulungisisa udaba. Kungafana lokuthi mhlawumbe imiyane uyethembe ukuthi ingalapha imalaria.
Abezano PF bathi umanyano lo usakhona, nanku amanye amalunga ezaphu alokhe ekhona kuzano PF.
Izano kumbe amalunga ezano alamalungelo wokucabanga lokukhuluma abakufisayo. Thina asikhona ukuthi sibavimbe ukuthi bakhulume bebecabanga ngendlela abacabanga ngayo. Iqiniso ngelokuthi izaphu yehlukana lezano ngo-2009. Ukuthi amalunga awezaphu amanye akhona bekuzano kuliqiniso, njalo kuyafana lokuthi mhlawumbe umama edlwengulwe ngenye indoda, ithe edlwenguliwe umama kuzalwe umntwana, umntwana abe sethatha uhlangothi lukababa athi umama hayi mhlawumbe wena mama ubaba wakudlwengulwa ngoba wawungagqokanga kahle. Lowo mntwana isikliwi esiphindwe kabili, lo baba akutshintshi isikliwi esilecala. Ukuthi ubaba akekho ejele yikuthi nguye ophethe amakhiyi awejele. Ukuthi umntwana uvumelana lobaba akusicala lethu thina njengomama, licala lomntwana oyisikliwi ongazwisisi imbali lapho avela khona njalo lalapho aya khona. Kodwa sananzelela ukuthi abaningi bakhona abasele kuzano basele khona ngoba bathanda ukuthaphuza lokukapula from endishini kahulumende.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sezaphu, sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule okhankasela ukuba ngumgcini sihlalo walelibandla eMathebeleleni North, yena othi liqakathekile kakhulu ilanga leUnity Day.
Kwaba leUnity yahlanganisa umanyano, wahlanganisa amabandla amabili iPF zaphu lezanu. Ngaleso sikhathi ke kwakuvele kuliwa, kuye kade amabandla la yiyo njalo alwa akhulula ilizwe lethu leZimbabwe. Inkululeko yalethwa yola mabandla, kodwa kuthe singemva ukuthi ilizwe selithethwe kwaba lempi yokulwisana kakhulu kwaba khona phakathi kwamabandla la. Ngokunjalo babunkomo labo umgabe basebekhulumisana ukuthi babone ukuthi balungisise ngodaba lolu, udaba lolu olwahlukuluza kakhulu abantwana beZimbabwe, olwachiya umumo weZimbabwe umubi kakhulu ngokuzondana lokuxabana lokukhethana ngemihlobo okwayenza lokukhethana ngemihlobo ukuthi kulamashona lamaNdebele izinto ezinjengazenezo. Kodwa ke hayi, umanyano lolu wasebenzela sesingumuntu munye, noma ukhona le mashona lende kathesi awusekho lokwana ukuthi usudizident uyumdizident hayi awusekho lokwa. Into leyase umanyano lolu lwaphathisa kakhulu, ngako luqakathekile ukuthi silulondoloze, njalo lwaqeda lokulwisana konkwana okwakukhona lokukhethana okwakukhona leso sikhathi okwakusenzayo abantu baphile nzima elizweni labo. Ngokunjalo onkomo labo mgabe bakubona kufanele ukuthi bamanyane, babuyelelana njengokuthi bona babeyibo ababekhokhelele ekulweleni ukulwelwa inkululeko yaleli lizwe, kungama-movements analana ayevele yiwo alwayo, bahambe empini bayakulwa balethi ilizwe. Ngokunjalo kwakudingakala ukuthi abantu labo behlanganise imuli yeZimbabwe imanyane.
Abezaphu bathi akula lutho lokuthakazelela ngalolu suku ngoba lubakhumbuza ukubulawa kwabantu yigugurawundi eMidlands laseMathebeleland.
Kuqala izolo lokubuthi ungahamba usifika eMashonaland ngale uLindebele sokuthiwa mdissident, kuthiwa ulidissident nga usufika khona ngale. Khathesi akusekho konoko. So umuntu ongafika ngapho eshonini layo usekhaya ongale lwana eseNdebele layo usekhaya lokukhethana ngemihlobo lokwana kade sokukhona akusekho okwalethwa yiko okwalethwa umanyana. Lo sikhuluma ngawo omele si celebrate umanyano lo msewunanze umanyano lo ilanga leli liqhakathekile kakhulu ngoba amabandla la ezombusazwe ayevele yiwo akhokhelela ukukhulula ukulwelwa kokukhulula kwelizwe ngakho ngokunjalo kubambana bekuqhakathekile kakhulu njalo kumele sikhale silinanza ilanga leli ngoba lilanga eliqhakathekile kakhulu lapho baba unkomo alwisa khona ukuthi kube lo manyano ngathi umuntu walisa umanyano lo lungu baba unkomo akekho omunye ngaphandle kankomo kuphela walisa ukuthi abantwana bezimbabwe bemanyane uqedwe uduku olalukhona phakathi kwelizwe.
Umnumzana Belief Gawule ulilunga leZanu PF njalo ukhankasela ukuba ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yemandebeleni. Ukuvalwa kwamahofisi eZimbabwe Electoral Commission ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 elizweni lonke jikelele sokuphazamise uhlelo lokubhalisela ukuvota ikakhulu ngalesi sikhathi kulabanye abavela phandle kwelizwe abangafisa ukubhalisa. Izeke yazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ivale amahofisi yayo kusukela mhlaka 11 kulinyanga kusiya kumhlaka 19. Lanxa sesedlule leso sikhathi amanye amahofisi abikwa esavaliwe. Sixoxele sikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023 wona okhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi umnumzana Nkosi Khona DBT.
Umkhankaso we-Ekhaya Vote besikhayelele ukuthi ngo-December kathesi sizakhuluma ikakhulu labantu amaZimbabweans ahlala emazweni atshiyeneyo abatandise ukubuya ekhaya ngo-December ukuthi babhalise labo ukuvota kodwa siplana khona lapho sasikhayelele izeki yayile voter registration blitz okwakumele yenziwe ngo-December eyayiza decentralize ukuthi abantu bavote lapha abahlala duzela lapha abahlala khona kodwa lokho akusenzekanga. Sikhuluma kunje izeki offices zivaliwe sesiswele ukuthi uhlelo lolu singalupusha njani ukuthi at least abantu abathe bavakatsha bezobona imuli zabo ngo-December bekwanise labo ukuregister ukuvota. So silusizi kakhulu ukuthi inhlelo zethu zonke sezimiswe ikhona lokhu ukuthi khona izeki ivaliwe bavalile besithi bavale ngendaba ze-COVID-19.
Belikhangelele ukuhuga abavela phandle abazaphenduka ekhaya ngekhefu leli lekhisimusi banengi yini asebebuyile?
Balutshwana sebekwanisa ukubuya ngathi balutshwane kakhulu abasebebuyile lathi kodwa njengomkhankaso we-Ekhaya Vote besifisa ukuthi bona laba abalutshwane bengakwanisa ukurejista ukuvota babuyele babetshela abanye ngoba abantu abaningi kwesi sikhathi babuya ngezikhathi ezitshiyeneyo njalo le migoqo le ye-COVID-19 ibisibekwe yokuthi kuyakhwarantayina kuthiweni yiyenze abantu abaningi bengasakuphumeleli ukuzekhaya kodwa besifisa ukuthi khona ingabe bona laba ilutshwane nale khona ikwanisa ukurejista ukuvota. Manje uhlupho yokuthi akula ndawo lapho abangarejista khona ukuvota. Sikhuluma kunje
kulabo abakutshaya indiva ukubhalisela ukuvota, ungabachasisela ukuthi kuqakatheke ngani?
Ukubhalisa ukuvota kuqakathekile kakhulu bakithi. Akukhathalekile ukuthi ngumuntu omusha sithi ngesikhiwa i-first time voter, kumbe ngumuntu omdala wagcina kudala ukuvota kungakayezwa lokhu kwabo biometric voter registration. Kuqakathekile kakhulu kwezela ukuthi siphathisane in terms of ukuthi khona abantu sibekwazi ukuthi sile role esiyidlalayo, indima esiyidlalayo ekukhetheni ubukhokheli esifisa ukuthi busilide. Sikhangela nje ekhaya vote, thina sithi ukuthi umuntu avotele ngapha avotele ngapha kodwa sikufisayo ukuthi wonke umzi umuntu ozalwa eZimbabwe akwanise ukuthi akhethe ama leaders awe community yakhe yikho sithi ekhaya lapho okhule khona lapho ozalwa khona lapho ophila khona kuba lethuba endiliqhakathekisa ukuthi uvotele umuntu oyileadership ongafisa ukuthi ikubuse kuconstituency level kuward level la kupresidential njalo sikhanele ukuthi khona izekhi mayivula siqalise futhi ukusebenza ukuthi siphushe ukuthi kube le decentralized voting system kube labantu nje siqoqane kalula incakuyi ukuthi i-transport ehluphayo ethini i-transport ama-shuttle buses silawo ukuthi sithwala abantu kuphela besiya-register ukuvota sikwenze kuqakatheke ngoba singekeli kwenza njalo i-delimitation process esithi khona ukuqunywa kwezabelo kungenzakala sikhangele ngenxa yokuthi abantu abaregister ukuvota balutshwana
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi isikhulumeli somkhankaso we-Ekhaya Vote 2023. Asenelisanga ukukhuluma labeZimbabwe Electoral Commission ngalolu daba. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi kulowesilisa obophise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba weConstitutional Court phezu kwesinqumo sakhe sokukhetha umnumzana Patrick Chinamasa ukuba ngumqondisi wenkampani ye-Zimbabwe. Ikroniko ithi sezandile izigebengu ezibamba abachayeli bezimota inkunzi emgwaqweni osuka eBedbridge usiya koBulawayo kanye losuka kuleli dolobho usiya eHarare. Izigangi lezi zibikwa zithiya insimbi ezicijileyo ama-spikes emgwaqweni bese zicathamela izimota eziyabe zihlatshiwe zampontsha. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Linjani ku Studio 7? Hayi mina ngiyaphila. Okhulumayo uMasombuka. Bengifuna ukuncedwa lapha. Bakhona ozimimbodo yabengezi bekhuluma ngabo-based violence labo-gender-based violence ukuthi inezindaba ezinje ziphathwa kanjani. Uthola ukuthi most of abomama abaningi balwisa ukuthi abone ubaba sibili ukuthi uzonda azafike ngaphi. Azondisa ubaba sibili ukuze kufike estendi yokuthi ubaba ezegcine ephakamisa isandla. Nxa esephakamisa isandla ubaba nguyoserongo kodwa umama uzondisa ubaba. Edinga ukuthi ufuna ukumbona sithi ubaba lo kadivele mayizondile onjani. Ungakhanya lo mama abaningi bachayiwe ngamadoda abo ngenxa yokuthi baloqalo kakhulu mama. Uzaqala ubaba efuna ukuthi ambone. Kafuna ukuhlala lo baba emendweni emtshadweni engasanga amzondise wambona ukuthi ufuna ubaba lo uzonda azafike ngaphi. So into le iyangikhathaza kakhulu ukuthi nxa sikhangela ngabo-gender based violence sikhangele amasayidi wonke ukuthi labo baba bahlukunyezwa ngomama. Asithandi ubaba ukutshaya umama kodwa omama yibo basifuqile zisigcine sesiphakamisa isandla. So lami ngiyacela kakhulu ukuthi masifundisa omama kakhulu sibafundise ukuthi sihlonipha obaba singafuni ukubona ithemba yabobaba ukuthi kade vele bazonda bezobefike ngani. Ngiyabonga.
Livuka njani ku Studio 7? Mina igama lami ngu-Adolf Shaba. Thanda ukufisela imuli yami ese-Plumtree eDombodema. Umnyaka ekhisimusi enhle lomnyaka omutsha omuhle. Ngifisele kithi eMperengwa lapho ngizalwa khona. Umnyaka omutsha omuhle. Phinde ngibuye kwisimo sezwe lakithi. Izwe lakithi liphethe ngabantu abangena vision esingathi ngabantu abangazi into abayenzayo. Ma upresident ezasuke eHarare siya eMakoroko kuyavula ingadi kutshengisa angazi ukuthi ngumuntu ocabanga kanjani ngoba uma ukhangela indleko ezakhona zokuthi behambe esuke eHarare siye eMakhorokhoro siningi kakhulu kwedlula ngitsho neproduction ezokwenziwa yilezo ngadi kuze kuphume lamasosha aziya ezingozi lokho esiya kuleyo nto kulowo mcimbi wakhona kutshengisa ukuba phansi lokungabi lombono. Ngithi hayi isikhathi esiphelile manje salaba bantu abangelambono. Ngithi hayi kangeni umfana isikhathi figile manje.
Sanibonani salona nivasala zwe studio 7 ngundawana zonke sithi mnyawo omutsha sithi le Christmas enhle lidlale kahle lingabaphilileyo laye wonke umthokazi ngilifisela i Christmas enhle ngilifisela nomnyaka omutsha omuhle liphile umthokazi size siyefika lapha siya khona bese ngithi kubakhokheli bami bonke abe MRP ngiyalibingelela ngilifisela impilo ende njalo lisilide liphile ya indaba yami imilapho ukuthi kanti abantu bakithi kababoni yini abalokhu besalo lwisana le MDC besilwa mpela besiyabophisana layo ukuthi lento ayisoze bancede ngalutho umakhuphe uyisebenzele i MDC wa recaller ama MPs ama councillors whatsoever ku awe alliance uthe sokuphambile setshenziswa ngumonzora labanye bakhe bamlaxaza bazi bamtshala ngempama manje ngizwa nangu witness Dube la usebhizi impela kumbugaqela sona sena isikhundla sokuba ngu-vice president ngiyakukhuza mfowethu ngiyakukhuza bazokusebenzisa bakusebenzise ukulwa izimpi lokugeyina ipower emathebheleleni bazokulahla khangela ngomama ukhuphe ukuthi bamenzeni umama ukhuphe kusukusela kudala ehlukunyezwa kodwa engaboni i-MDC ilama supporters nje emathebheleleni kungenxa kamama ukhuphe manje sebemlaxaza khanya ngani umuntu osesegudwini nguwe lezi nsuku uyababa bhuti uyababa kodwa bayakusebenzisa kungekudala sizokubuza futhi lo mama makhuphe besimbuza simtshela futhi ukuthi bayakusebenzisa laba bantu vela ngeke kuhlangane ioyili namanzi phumanini kibo lize ntweni zakini kathi kunganani imali ukuthi aliyifuna umthokazi kodwa lingene noma kuzaphuke ngiyalixwayisa nje kuphela ngoba siyabe sisiza ubuhlungu futhi mase lihlukunyezwa ngoba lingabathwakazi kuyasihlukumeza thina khona ukhe
kajani balaleli we studio 7 nabasakazi we studio 7 ufeliqinisa lokukhulumayo esejoasburg ekhaya kuselibhali balaleli be studio 7 nani basakazi be studio 7 kunendaba kamnankagwa leyo undaba yokuthi kuyoshintshwa ama passport ashintshwa ngaliphi kumnankagwa ubuye mnankagwa loyo why engaqalanga la ama passport vele abasihlaba abantu abasebewathathile wayeka expire kuthi la alandelayo ke kube yiwo la ozowashintsha ke kodwa la zika expire umnankagwa le indaba yokuthi ashintshe ama passport akashintshi ngoba ama passport ngoba ufanele awashintshe ngoba uthi ubone i-corruption ayikho leyo nto leyo into yokuthi nje abantu basebenzele izami lana sekafuna imali yokuthi ezame phela ngoba kuyiwa kuma-elections ezame ukufuna imali zokuthi alungiselele ama-election akhe hhayi ukuthi ufuna ukuthi njalo ama-passport ashintshwe or ashintshwe lokuthi ngoba kune-corruption eyenziwayo kunobugebengu obenziwayo kuma-passport cha akusikho lokho umnankagwa kukhona ophezu kwakho kunye cabinet yakhe kunye nezanu yakhe ngoba ufuna kudle abantu bezanu ngoba izanu ayizange yazi yalunga kusuka ithatha umbuso from 1980 ayizange yazi yenza into enendlela eqondile izanu
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-Voice of America ithi amalunga ePhalamende kwele Ghana adabulene ngenqindi kuleli dale phezu kwemizamo kahulumende yokwethula umthelo omutsha othinta abantu abathenga izinto ebulenjini be-internet. Umsakazo munye uthi United Nations isixwayisele Sudan ukuthi libophe abezomvikela abethiswa amacala okuhlengula abesifazana abaphatheke kunhlelo zokutshengisela besona ukuhluthunwa kombuso libutho. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule uhlelo olutsha olokulwisana le-COVID-19 izolo. UBiden uthe uhulumende wakhe uza kupha abantu indingeko zokuzihlola lomkhuhlane bengekhaya ama-COVID testing kits angu-500 million ngaphandle kwembadalo. Esethula lolu hlelo, uBiden uthe njalo uhulumende uzathumela amabutho ezibhedlela ukuyaphathisa alubana zithe zandelwa izigulane ngoba lumkhuhlane usumemetheka ngamandla uphehlwa ngumkhakha we-Omicron. Umongameli Biden ukhuthaze abangakahlatshwa ukuthi benze njalo kanti lasebehlatshwe amajekiseni amabili uthe kumele bahlatshwe esithathu i-booster shot ukuze bavikeleke. Wengeze wathi lanxa umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla kasoze avale ilizwe njengalokho okwenzakale nyakenye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo sebenza kwezempilakahle eMaryland khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuthiwa ama-test kits la azaqalisa ukutholakala ngenyanga kaJanuwari. Khathesi sibone indwendwe kwamanye ama-states, ngikhangele eNew York, indwendwe zabantu abamelele ukuthi bahlolwe kodwa abenelisi ukuthi bahlolwe masinyane bathole ama-results, kumbe ngithi impumela masinyane. Ukumelela ama-test kits la aze abe khona ngoJanuwari kusukela khathesi kuze kube yileso sikhathi abantu bazabe besenzani, sikhangelane lohlupho lona lolo lokuthi khathesi vele ama-testing centers akhona khathesi ayehluleka, awenelisi ukuthi atest abantu ngesikhathi. So angazi-ke ukuthi umongameli Biden baza kucacisa njani, kumbe baza kuqhuba njani, kumbe bazaluqhuba njani lolu hlelo olokuthi abantu batheste. Khathesi sikhangele ukuthi abantu bahamba ikhisimusi, abantu abaningi bebekhangelela ukuthi nga bayahlolwa bengakayikwethekelela kwezinye izindawo, umuntu aphakame engena phakathi kohambo ekwazi ukuthi ulo mkhuhlane kumbe kalawo. Iningi nxa umuntu ezabakwazi ukuthi ulo mkhuhlane asazihlalele, ikakhulu nxa kungumuntu oyingxenye kade efuna ukuvakatshela abazali asebekhulile. So lona kuludaba oluhle nje ukuthi sokuzatholakala ama-test kits. Omunye umbuzo ongaba khona iwona lo ukuthi ama-results azabe etholakala nini, ngoba sibona ukuthi even khathesi abantu bayazama ukutest engxenye umuntu ahlale 2 weeks engakwazi ukuthi impumela iminjani, kumbe engxenye ekwedlule khonapho.
Ulubona njani udaba lokuthi umkhakha we-Omicron yiwo osubhahile osuhlasela ngamandla khonapha eMelika?
Udaba lokumemetheka kwe-Omicron hayi ludaba olwethusayo sibili, ngoba sifonile ukuthi kuma-states amaningi izibhedlela sezigcwala, seziqalisa ukugcwala. Abantu abasebenza ezibhedlela bakhathele, odokotela, omongi, omongikazi bayakhala ukuthi hayi umsebenzi usosebamningi kakhulu. Njalo ngike ngabala kunsukwane ezedluleyo ukuthi abanye abasebenza kwezempilakahle sebephakamisa izandla phezulu ukuthi hayi asisenelisi ukusebenza. Ngizwile njalo lokodwa umongameli Biden ethembisa ukuthi uza kwengezelela abakubutho abaza kuyancedisa ezibhedlela phezu kwabanye vele abavele bekhona abancedisayo ezibhedlela. Wakhuluma njalo ngokuthi impahla zokuvikela okuthiwa ngama-PPE uhulumende wakhe uzabona ukuthi abezibhedlela bayatholiswa lokho ukuze basebenze bevikelekile. Kuyinto enhle lokho. Ukumemetheka kwe-Omicron yekuyethusa sibili, njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi sokulomuntu owakuqala osebhubhile khonapha kwele America. Khathesi abantu bekhangelane lekhefu lekhisimusi. Ngimzwile lo mongameli eqonqosela ukuthi abantu bakithi kabagqoka ama-mask, abantu kabahlaba amajekiseni okuvikela.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ele Zimbabwe linanza ikhefu leUnity Day namuhla uMongameli Mnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa udaba lwegugurawundi. Kodwa abezaphu bathi kabavumelani lendlela aphatha ngayo lolu daba. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule uhlelo olutsha olujonge ukulwisana le-COVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.